Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 12 Mpandula 2022 ngugaino Gumede Saidi endabeni zethu lamhlanje. Umansipala wakobulawayo usesungule umkhankaso wokulondoloza edolobho leli lihlanzekile esebenzelana lenhlanganiso ezijiyeneyo. Ukuxotshwa kwabahluli abane ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa phakathi kweminyaka emine edluleyo sokudale inkulumo eZimbabwe. Kulabanye abantu abathi akafuni ukusebenza lalabo abalombono oyehlukene lowakhe. Abohlangothi olwe National TB Control bamanyane labenhlanganiso ye-Union Zimbabwe Trust le-USAID ekuqhubeni uhlelo lokumelana lofuba olwe tuberculosis. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazi. Umasipala wakobulawayo usesungule umkhankaso wokulondoloza edolobho leli lihlanzekile esebenzelana lezinye inhlanganiso zenhlangothi ezijiyeneyo zempilo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umasipala wakobulawayo ekhala ngokuthi inani lemota zokuthwala izibi ziyasilela, yikho-ke sokubangela ukungathwalwa kwezibi ngesikhathi. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhankaso lo uqhutshwa yiBulawayo City Council kanye lenhlanganiso ezigoqela i-Environmental Management Agency EMA, iBulawayo Upcoming Traders Association iBUTA kanye leBulawayo Vendors and Traders Association iBVTA ujonge ukususa ingcekeza ezingamaqhubaqhuba ezitaladeni lemikotweni edolobheni leli. I-council ikhuthazwe ukuthi ikhangele indawo ezingamachumi amathathu lanhlanu, i-35, eziyizo ezingcoliswa kakhulu. Umphathintambo wesabelo seBulawayo, unkosikazi Judith Ncube, uthi ukwanda kwabantu edolobheni yikho okunye osekubangela ukuthi ingcekeza igcwale ndawana yonke.
Abantu baphonga ukuhlala noma ngapi, yikho sokuledoti enje so. Bathi bengalandela khonokuyana. Njengokuhlelwa kwangkhona iplani yangkhona ukuthi abantu behlale ezindaweni lapha abahlaliswa khona kunithi le business yabangela indaba le dot lalapha hlezi khona lapha thengisa khona ufice kungcolile. Ngifisa ukuthi lo nalo othengisayo be practice nje a sense of cleanliness.
Umnumzana Charles Malaba, umqondisi wezempilakahle ekhansilini yakobulawayo, uchasisa ngokubangele ukuthi basungule lolu hlelo.
Ama-street asahambeki, sokunuka izibi ziyaphayela, sehluleka futhi ukuthi sikholekthe izibi on a daily basis. I-challenge yethu kuyukuthi izimota zethu azenele, kanti njalo labantu sebebaningi kakhulu edolobheni abathengisayo ema-streetini bethengisa lawo contributor ukungcola kwedolobho, okusho ukuthi nxa singasananzelanga umkhuhlane ungaqina uqhamuka. Futhi sikhuthaza abantu ngokucabanga what we call spring cleaning from mhla ka-12 up to mhla ka-16. Singatsho ukuthi nxa siza njalo yiyo vele sihlahle sime khonapho uklean. But
unkosikazi Nonhlanhla Hlabangana, isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Upcoming Traders Association, ukhonona ngezibi ezingabuthwa ngesikhathi okuyikho osokudala ukuba kukhanye engani bona yibo abangcolisa idolobho.
Izibi azikholekthwa, yinto yokuqala engizakhuluma ngayo. Uthatha isikhathi eside kakhulu ukuze ukhansile abuye lezi moto ukuzothwala izibi ukuthi ibuye. Thina sizimisele as vendors ukuklina uBulawayo, njengoba ngitshile ukuthi thina sithi phambili lobuyalowayo ohlanzekileyo, phambili lobuLawayo obezele enguye obesaziwa. Ngithi phambili futhi lokubambana okwama-vendors ngokuba siyasebenza.
Umsekeli kameya njalo engukhansila ka-Ward 1 umnumzana Mlandu Ncube uthi kuyinto enhle ukuthi abantu bazinikele ngokwabo ukulondoloza idolobho labo lihlanzekile.
Ngithi lokho esikubona lapha kuyasithokozisa. Nga abantu bevuya sizoncedisana ukudobhizini. Kodwa udaba sitolo ukudobhizini lelo. Udaba kuyokugezisa umqondo, imqondo wethu lokho sithi attitude towards elite. So siyathemba kuzakhuthaza abantu bonke vele basezindlini. Ngoba lapho uhamba khona kumele ufise ukufana nendlini yakho. Nga ulobuchapa ngakwakho ungabufaki phandle hlala lapho. So kwesicela abantu bakhe ukuthi hayi asikhuthazene ukudobhizini.
Umunicipal wakoBulawayo usungule uhlelo lokulondoloza idolobho lihlanzekile lapho anxuse khona abahlali kanye labanye abakunhlangothi ezehlukeneyo zempilo koBulawayo. Lolu hlelo olusungulwe namhlanje mhlaka 12 luzaqitshwa ngolwesihlanu mhlaka 16 Mpandula. Uhlelo lolu lubangelwe ngumkhosi obusuhlatshwa nguZulu ngenxa yengcekeza engamaqubaquba anyanyekayo asegcwele ndawana yonke ezitaladeni zakoBulawayo. Umunicipal ngakwelakhe icele uzivikela ngokuthi ubhekane lodubo olukhulu lokusilela kwezimota zokuthutha izibi osekubangele ukugcwala kwazo edolobheni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kodwa kwabahluli abane ngomongameli uEmerson Mnangagwa phakathi kweminyaka emine edluleyo sokudale inkulumo yeZimbabwe. Kulabanye abantu abathi akafuni ukusebenza lalabo abalombono oyehlukileyo kowakhe. Umnangagwa waxotsha oJustice Francis Bere, Eric Andewere, Thompson Mapikwa, lo Edith Mushore esithi benza okungaqondanga. Njalo omunye wayesehluleka ukuqhuba umsebenzi ngemfanelo. Umshure ngomunye walabo abethula isinqumo sokuthi kungengezwa isikhathi sokuba uChief Justice Malaba ahlale esikhundleni ngoba wayesefikise iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa 70. Lokhu kwacaphula uMnangagwa. Kusenjalo abantu abedlula ikhulu lamachumi ayisithupha 116 abahambise ugwalo olumumethe izikhalazo zabo ngokuhlukunyezwa lokukhahlanyezwa kukaJob Skhala. Labanye abakubandla le-CCC bathi uMnangagwa usehluthune imithethwandaba esenzela ukubhidliza amabandla aphikisayo. Umnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe, utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi uMnangagwa wenza santando emthethwandaba.
I-judiciary kumele ibe independent. Akumelanga yena, of course, ule opportunity yokuappointa ama-judge. But siyabona maye sixotsha amajaji, kusho ukuthi uxotsha amajaji angavumelani lezanu PF angavumelani lezinto ezenziwa nguye. So yikho kokuthiwa kusesifaka ku-constitutional peril, because now iZimbabwe kusho ukuthi ayisalandeli i-constitution yayo eyiyona kumele ukuthi ingabe iya-make sure ukuthi ama-powers aba-separate between i-executive, le-judiciary kunye le-legislative.
Siyakuntukula abanye asebeyihambise kuMnangagwa ugwalo olujulileyo besithi okwenzakala vele khonapho-ke kwezomthethwandaba ngwana kusakhanya umntu kuya ngaphi labo sikhala abathiwa hei bheyili kucine kujikwa lapha lalapha ukubona njani konke lokho.
Sesimuva to i-dictatorship eZimbabwe. We are moving away from democracy, constitutional democracy eyona esiyijwayeleyo enikeza amalungu e-government ama-powers ahlukeneyo. So i-petition le ethunyelweyo sekuyindlela yamaZimbabweans ukuthi ibonise ukuthi heyi bantu bakithi lana sesifakwe kwindaba e-serious ngoba singayekela ukuthi sikulungise lokhu kungakayikhatshana. That means ke kusho ukuthi sizolahlekelwa i-democracy yethu ngoba ama-dictatorship aqala njalo aqala ngokuncindezela amanye ama-branch awe-government. Siyabona lapho ukuthi i-judiciary isincindezelwa lapha ngoba ma kuyukuthi uMnangagwa sefuna kube lama-judge avumelana layo kuphela, then akuseze kube le-fairness kwi-system ngoba kusho ukuthi lama-judge every time ma ekhangelane lama-cases uMnangagwa nguye osedicide ukuthi i-case ufuna ukuthi ihambe kanjani.
Umnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe, sixoxela ese-Washington DC. Siphinde saxoxa lomnumzana Thafazwa Mgwadi obona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezanu PF ngodaba lolu.
If anyone thinks that because of their rank or file in society, the law must spare them, here is a very, very essential qualification of Zimbabwe's democracy and constitutionalism. No one is above the law. We are all equal before the law. That means this director of information, if he was involved in those killings and was responsible for that violence, or if there was any reasonable suspicion that it was this director of information responsible for the violence, I would be before the court. And that process does not require the President of the Republic to intervene, because we don't interfere with the processes of the court.
Nxa kulabanye abacabanga ukuba bakhathekile abakhohle bephinde ngoba umthetho eZimbabwe ulandelwa ngendlela eqondileyo. Okwenzakalayo kuveza ukuba kulandelwa isisekelo sombuso welizwe, njalo kuveza ukuba kulokukhululeka okumangalisayo elizweni. Akulamuntu ophezu komthetho, sonke siyalingana. Ngabe yimi engu-Director of Information kuZANU-PF engakwenzayo konke lokhu, ngangisemthethwandaba. Lokhu akufuni umongameli angenele kikho. Angikwazi ukuthi petition le ijoni. Umongameli kalani lokwenzakala emthethwandaba. Angikwazi ukuba uDokotela Mandaza labanye bakhe bacabanga njani ngamanga ukuba imthethwandaba yakulezi nsuku ivalela abanye abantu yekele abenza ubukhohlakali.
And why are we quiet about what the crimes that Job Scala committed? Why are we quiet about people that died there? We are quiet, but you know that people like Comrade Mrabazina died there after his house had been burned.
Umnumzana Tafadzwa Mgwadi ngobona ngokwethulwa kwembiko kubandla leZANU-PF sixoxelayo eseHarare. Inkosi yakweleBhilithane uKing Charles III namhla ukhulumisane lamalunga edale lePhalamende ngesikhathi isidumbu sendlovukazi sibhodiswa emphakathini. Abezindaba abe-Associated Press bathi lelo lisiko labamhlophe kweleBhilithane elenziwa kungatshona inkosi kumbe indlovukazi. Okwamanje isidumbu sendlovukazi siphunyuzwe eSt Giles Cathedral eScotland kulandela ukususwa kwaso eBalmoral Castle izolo lapha aphelele khona. Kusasa sizathwalelwa eBuckingham Palace esililweni esizakhokhelwa inkosi uCharles III. Sizahanjiswa njalo eWestminster Hall lapho esizabekwa khona okwensuku ezine, njalo okuzavunyelwa ukuba sibonwe nguZulu. Indlovukazi izangcwatshwa mhla ka-19 Mbandula. Umongameli Joseph Biden wele Melika ukhangelelwe ukumanyana lenkokheli yakwamanye amazwe ezaba khona emngcwabeni wendlovukazi uElizabeth. Kwezi vela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abogatsha lwezempilakahle phansi kohlangothi ole National TB Control bamanyane labenhlanganiso ye-Union Zimbabwe Trust le-USAID ukuqhuba uhlelo abalubiza ngokuthi kunda nqoba i-TB lokuhamba behlola izakhamizi umkhuhlane wofuba lwe-tuberculosis ilizwe lonke. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Uhlelo lolu olwekunda nqoba iTB ngolokuhambela abantu ezindlini ukuba limukisa ngokuqakatheka kokuhlolwa lokwelatshwa umkhuhlane wofuba lweTB emizameni yokumelana nalesi sifo elizweni. Umqondisi weUnion Zimbabwe Trust uDokotela Ronald Ncube uchaza kabanzi ngohlelo lokulwisana leTB eZimbabwe.
Umkhuhlane wofuba kuma districts angaba ngu-8 abalisa iGweru, Kwekwe, Shurugwi, Shishavane, Chirumanzu, Mwenezi, Insiza, Legwanda. Uncedo esiluthola ku-USAID ngolemali yaseMelika engange-$15 million okweminyaka emihlanu kusukela ngo-2019 kusiya ku-2024.
Unkosikazi Sitshengisiwe Siziba obona ngezempilakahle kukhansili yakoBulawayo uchasisa ngezibonelo zomkhuhlane wofuba.
Sibonakaliso ze-TB isikhathi esiningi umuntu uyabe ekhwehlela, ungakhwehlela okudlula amaviki amabili yikho lapho esabe sesicabangela khona ukuthi ungabe ule-TB. Bese kusithi-ke laba babe-HIV positive isikhathi esiningi nxa vele engavele ekhwehlela kumbe ilanga elilodwa kumbe ngamalanga amabili sihle sicabangele ukuthi engabe ele-TB. Bese kusithi-ke abanye uyakhwehlela, nxa ekhwehlela besekhwehlela isikhwehlela esilegazi, abanye ebesecikizeka umzimba le-loss esingathi i-loss of appetite, uyabe engakhwabithi ukudla. abanye bese ginqa ebusuku.
Unkosikazi Siziba uqhubekele phambili echaza amaphilisi abelapha ngawo ufuba lokukhuthaza abantu ukuhlolwa kusasemasinya.
I-TB kulamaphilisi akhona awe-TB ayimhlobo emine. Ukuthi nxa esikhuluma ngayo ordinary TB ngoba isikhathi esiningi iTB esabe sikhuluma ngayo yipulmonary iTB eyejwayelekileyo, so ile mhlobo emine treatment. Bonakaliso engikhulume ngazo ayisikho ukuthi umuntu kumele athole zonke zona lezi zibonakaliso, kodwa kungavele kube loku kodwa kwakhona kuphela. Siyakhuthaza ukuthi abantu babuye bazohlolwa esibhedlela ngoba iTB phela siyakwanisa ukuyivikela njalo iyelapheka. Sabe senzele ukuthi njalo ingamemetheki ngamandla. So ngabona kulezi bonakaliso yesinye ezibonakaliso engikhulume ngazo kumele ugijime uyefika esibhedlela.
Umongi omkhulu kukhansil yakobulawayo umnumzana Claude Khuphe uthi inani labantu abelatshwa iTB lababulawa yiyo likhanya liqansa okwethusayo kuliminyaka.
Uhluphe esibhekane lazo ngezokuthi bona abantu abaningi esibaqalisisa emthini wokwelapha i-drug resistant TB abaningi abanye bakhona bagcina befile. Okwakhathesi nxa sikhangele ispecial umnyaka lo odluleyo 2021, nxa sikhangele i-TB i-death rate abantu abafayo ngo-2021 baku-around 16%. Nxa sikhangele iminyaka engu-5 edluleyo i-death rate yethu kade ku-13-16%. Okunye njalo okwenzakalayo ukuthi okubangela abantu bafe yikuthi babele eminye imikhuhlane esithi ngama-comorbidities.
Ukhuphe uchaze ukuba izibonelo ze-TB ziyafana lezeminye imikhuhlane enjenge-COVID-19 okwenza abantu baphuze ukuyahlolwa belatshwe.
Okunye especially nxa sikhangela i-TB ukuthi izibonelo ze-TB leze COVID-19 zingani ziyahambelana. Konke kungumkhuhlane abantu abatshengisela ngokuthi kuyaba kulohlupho esifubeni, kwesikhathi bekhwehlela, kwesikhathi bengaphefumuli kuhle. So abaningi abanye bangani ukubanjwa i-COVID-19 bayakwesaba, okwenza ukuthi nxa bengathi besizwa bengazwa kuhle, kukanti kwesikhathi kuyaba kuyi-TB bebesebesesaba ukubuya emakliniki.
Mhlaba jikelele ukhathazekile ngokuqansa kwenani labantu abafunyanwa sebelomkhuhlane wofuba olwehlula eminye imithi olwe-drug resistant tuberculosis. Ikhansili yakobulawayo njengazo zonke indawo zelizwe ibhekane lalolu dubo. Kungalesi sizathu uhulumende usungule uhlelo lwegunda ngoba i-TB, uhlelo lokusebenzelana labe-National TB Control Program ekuhambeni behlola lokwelapha abantu kungelambadalo. Uhulumende weZimbabwe emanyane lenhlanganiso zomhlaba ezikumsebenzi wezempilakahle ezigoqela eyomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization babika ukuba bajonye ukuba kuthi kusiyafika umnyaka ka-2035 kungasela dubo lomkhuhlane wofuba eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Indlala lokuswelakala komsebenzi sokusenza iningi labantu lehlele engozi mine kobulawayo, lapho okulahlelwa khona izibi lidobha ukudla okulahliweyo besidla lemuli, kukanti abanye badobha amaphepha eplastic bawapheke njalo babumbe okunye abangakuthengisa bathole imali yokuziphilisa. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Yisiphithiphithi engozi mine, abantu befuza izibi bephanda phanda engcezini bedinga ukungabanceda ukuthi baphile. Unkosazana Rosemary Nkomo kutopha ukudla okulahliweyo ayikukhuthumezela abantwana bakhe ukuthi badle.
Angilapha ngisengozi mine, ngiyadobha. Angila kuhle endlini, labantwana bala kuhle endlini, so angila option but ukuthi ngidobhe ukuthi abantwana belale bedlile. Khonokho esiyabe sikutholile kho lokho. Ukugula singasaba ukugula kuyini okungayisikho kufa. siyabe singela option.
Umnumzana Mathula Nyoni udobha imbodlela yemithi elahlwa izibhedlela uthi angaze abanjwe imikhuhlane ekanandaba ngoba ufana lomuntu ofileyo.
Ukusaba ngesaba kodwa ngingekele ukusaba esiswini ke. Kunzima endlala ngokuthi lapho engikhona ngisedotile. Angikwazi ukuthi mhlawumbe kuyangifika ngingaqonda ngaphi ngizakuzayo. Uma sengigula senginguwe. Akula nto engayenza ngenxa yokuthi akula lapho engakho. Hayi. Ilizwe leli alisika alikho right. Abantu abayiba basiphethile akulungiseki labo bangakwazi vela kulungiseki
kuthi umnyango zakulanto etshintshayo
akulanto etshintshayo kulo khona kungurido kwabuyazele kashiwa.
Abanye bathi basebenzisa izimi lezi ukulungisa ezinye izinto abangazithengisa zibalethele inzuzo yokuziphilisa. Omunye wabo ngumnumzana Bruce Mlilo, yena usebenza ngamaphepha aweplastic.
Ngishisa ngilandele umdaka lwani ishepu liyani umdaka kuze kuphume kube yingozi. Umdaka lo ngabumba ngiyakuyekela nami kuwome nje okuyo one day sasa sengivuka nkulu kuyabe sekuwomi kuyakungasadabu. Nyamazana ngenza wonke umhlobo ezincane ezinkulu impunzi indlovu nami ngijiyanisa ngemakethi yangkhona ukuthi
ineni selakhile engozi mine lanxa kunuka ingcekeza kwesabekayo. Unkosazana Jokas Banda uhlale kulindawo esemncane sokwendawo abanabantwana abondla kule indawo.
Uyatholakala nje ukuhlukumezana nje kakhulu ezindlini khonokho kokuthi ukuthathana kwakhona bekuya kungaqhidakali njengoba vele sisegangeni. Amanzi kunzima, amanzi kakhulu vele asilawo. Le ndaba yesikole yabantwana yiyengani yasikhalisa ngoba bayafunda khona but vele bacina bedrophile. Kulezidakamizwa into ezijiyeleyo abantwana sebezalane bancane. Yasebebhima sebenatha izikolo abasayi baningi besibafakile izikolo kuyabuya ama-organization zami kubancedisa but vele izilongu befunda bekhona lapha egangeni vele besisa ukuthi abantwana bayazuzela indawo enjenge-boarding school basuswe bayefunda behlala esikolo khathana lakhona apha yikisiki yabo kungcono.
Uya phambili uMasibanda echasisa ngenhlupho abahlangana lazo kulindawo yengozi mine.
Uyatholakala nje ukuhlukumezana nje kakhulu ezindlini khonokho kokuthi ukuthathana kwakhona bekuya kungaqhidakali njengoba vele sisegangeni. Amanzi kunzima, amanzi kakhulu vele asilawo. Le ndaba yesikole yabantwana yiyengani yasikhalisa ngoba bayafunda khona but vele bacina bedrophile. Kulezidakamizwa into ezijiyeleyo abantwana sebezalane bancane. Yasebebhima sebenatha izikolo abasayi baningi besibafakile izikolo kuyabuya ama-organization zami kubancedisa but vele izilongu befunda bekhona lapha egangeni vele besisa ukuthi abantwana bayazuzela indawo enjenge-boarding school basuswe bayefunda behlala esikolo khathana lakhona apha yikisiki yabo kungcono.
Ugatsha lukahulumende lubona ngokugcinwa kwemvelo lokuhlanzeka kwayo abe-Environment Management Agency EMA balile ukhuluma le-Studio 7. Ebantwini bengozi mine bathi okungaze kufa kuyini njalo akula nkwali eyaphandela enye. Ngimele e-Studio 7 engozi mine kobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Umcimbi wokukhumbula inkosi yamaNdebele uMzilikazi wenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela kobulawayo kodwa lokho kungakalungisiswa udaba lokuthi ngubani ozathatha isikhundla sakhe. Kulabantu abathi yibo inkosi yoqobo omnumzana Stanley Raphael Khumalo, uZwidekalanga Khumalo, loBulelani loBhengula Khumalo. Embuthaneni wangomgqibelo bekulo Zwidekalanga loBulelani. UChris Gande oweStudio 7 ubuze isikhulumeli sikaStanley Raphael umnumzana Greater Vodloza Sibanda ukuthi kungani ubengekho emcimbini wangomgqibelo.
Umcimbi okukhumbula umsunguli wesizwe sikamthwakazi hayi wona uhambe kuhle kakhulu. Inkosi uMzilikazi wesibili ubengekho laphayana ngoba evele ngekho laselizweni uphandle ukhona okunye okuphuthumayo awuhamba ngakho phandle khonale so ubengekho ke izolo. kodwa ke hayi thina besikhona sibonile konke okwenzakeleyo kwenzakale kuhle kakhulu njengobana nje abantu kade bevele bekhumbula kulusuku olubaluleke kakhulu usuku olwayizolo lapho kade kukhunjulwa khona isilo umzilikazi oqala njalo into ebenhle ngayo yokuthi kubethiwe kwabamhlophe ukuthi nosuku lapho kukhunjulwa khona inkosi umzilikazi ikho wonke umthwakazi wonke umuntu eMatabeleland wonke umuntu okholelwa kumzilikazi ube khona njalo ekhululekile
manje njengoba ubulelani Khumalo la ube khona elizweni bathethe inithuba lokuthi bahlangane bakhulumisane
njengoba ngichilo baba phezulu ukuthi khona ayibe singekho isilo umzilikazi wesibili ubengekho kulumcimbi izolo ubengekho sibili kho ke hayi akuzange kube khona ukubonana kanti ke hayi thine ebesikhona sibonene sibili lamanye amakhumalo sibonene kakhulu njalo lamanye amaqabane lamanye amadoda labanye omama abakhonzayo labo futhi kubulelani abakhonzayo futhi labo la kuPZ ikho ke sibe sihlangene njengesizwe njalo singathobelananga sijabulelene kakhulu sikuzwisisa sonke ukuthi usuku esiphakathi nakwalo kayisilo suku lokuqhelelana lusuku lokuthi sijabulele umsunguli wesizwe sesakithi samandebele umzilikazi olele ematopo otshalwe khonapha njabule kakhulu ngokwenzakale lapha ngiyabonga
umnumzana Greater Vodloza Sivanda isikhulumeli sika Stanley Raphael bekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo Live talk namhlanje sikhangela amalungiselelo okubekwa kwendlovukazi Elizabeth yakwele ngilandi Sike sizweni umculo we Black Mambazo othi abantwana
Thina singabantwana Abantwana abantwana abanana bahlale tempelini mama
iqembu lodumo ele Black Mambazo lisipha ingoma ethi abantwana singekehlukani sihlobo wothini isikhangele nezinye zendaba ebezikhokhela umansipala wakobulawayo sesungule umkhankaso wokulondoloza edolobho leli lihlanzekile esebenzelana lenhlanganiso ezithiyeneyo Ukuxotshwa kwabahluli abane uMongameli Emmerson Mnangagwa phakathi kweminyaka emine edluleyo sokudala inkulumo. Olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi ngisithi sizibonane njalo kusasa ekuseni ngo-half past six.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.